Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Wola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizibonile izinto lokuthethiswa okade kufundiswe kumama uMduro ukwenzela ukuthi ukulwa konke lokhu kuqondane neCongress, ukunxa kusafika Congress laphana abanye abantu bebengasekho ephathini.
Ukudonselana amandla kubandla leZANU-PF sokufike kusibanga esethusayo kulandela ukumiswa ukuba lilunga kwesikhulumeli sebandla leli umnumzana Rugari Gumbo lokuxotshwa kwabanye.
After that sasisihlala phansi sithi kansili siyitshele ukuthi hayi lokhu kasikufundi sabonisana, kodwa kwakhanya ngani ngayikasizwanani le kansili, ngoba ikansili nganethela ithi hayi yena iyakhontinyisa phambili. So hayi nasingayifuna ukukhontinyisa phambili isenza ekwaziyo ukuthi izakhamizi kayikufuni.
Izakhamizi zakoBulawayo ezedlula ikhulu zitshengisele lamhlanje kuleli dolobho phezu kwesinqumo sikamunicipala esokuthi abantu bathenge amanzi besebenzisa uhlelo lwama-prepaid meters.
Kuwoza Friday lamuhla sixoxa lomhlabeleli osakhulayo unkosazana Berita Khumalo esizalwane seZimbabwe ohlala eJohannesburg kwele South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukudonselana amandla okusebandleni leZANU-PF sekufike kusibanga esethusayo kulandela ukumiswa ukuba lilunga kwesikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugari Gumbo lokuxotshwa komkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda emhlanganweni wedale lePolitburo. Kuphinde kwaxotshwa enye inkokheli engabagcinisihlalo bezigaba ebalisa umnumzana Andrew Langa umgcinisihlalo wesigaba seMathabeleland South. Izizathu zokuxotshwa kwenkokheli le akukaziswa, kodwa okumgceke ukuthi umnumzana Gumbo besethiswa icala lokuthi wathi udaba lokuzalandela umgabe luzahluzwa emhlanganweni wePolitburo. USibanda yena wetheswa icala lokweyisa unkosikazi Mgabe ngoba kayanga emhlanganweni yakhe, kunjalo wathi uhluthunele umongameli Mgabe amandla ekhamelweni eBedroom Coup. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi kazi izizathu axotshelwe zona ebandleni leZANU-PF. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Langa ihlule ngoba bengaphendula umakhalekhukhwini wakhe. Konke lokhu kwenzakala abala impi yenkululeko besenza umhlangano kusasa langensonto bekhetha inkokheli entsha. Ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF othi izinqumo ezithethewo zizenzwa ukuthi ibandla liye emhlanganweni weCongress liqinile. Asizweni ingxoxo uChris Gando Studio 7 ayiqhubele lomnumzana Joseph Chuma.
Into yokuqala le yinto eyenzakale enkundleni yePolitburo, behlezi phansi bakuhluza bakuhluzisisa bakukhangelisisa babona kuyinto efaneleli beyenze. Mina ngibona ngani ukuthi mina lawo kumbe omunye umuntu ekuqasa ukuthi besesiphisa la kumbe sesikudingisisa sesokudinga into engekho, ngoba that is a very competent body elabantu abalobungcishi obukhulu abakubona kufanele. Obviously izizathu zikhona ezenza ukuthi bafike esigabeni somele siyana, noma wena lami singasee sibekwazi ngoba besingeke emhlabeni wangikhona, kodwa mina ngilethemba leqiniso ukubana abantu bonke kade behleziyana umhlana so bantu abafuna ukubulala iphathi ngabantu abafuna ukuyakha iphathi. So ukufika kwabo kuleyo decision enjalo kutshengisela ukubana bakuhlalele phansi bakuhluza babona ukufanele kuzona kube njalo, ngoba njengoba nje ubusiza njalo ubona ukuthi mana kuma-TV abanye abantu bebengasayenzi imisebenzi yabo ngendlela efaneleyo. Instead yokuthi ngabe bakhulumela ibandla bese bezikhulumela into zabo abazicabangayo, akuvunyelwa kubona even ebhayibhelini lakho uma ibhayibheli ukuthi kona into ekhulunywa ebhayibhelini ungakhiphi ngisho even i-full stop yabona mbe ukukhoma yabo siphambanisile.
Kodwa-ke abanye ngabazibona ungani okwenzakeleyo khonoku kungabangela ukubana ibandla lidabuke phakathi, uthini wena lo?
Hayi, ibandla liyadabuka phakathi ngenxa yabantu ababili abathathu abane. Mina ngibona nto ashonte epheleleyo naleyo. Nxa ibandla lilibandla eliyibandla elohlonzi, ibandla elibumbekileyo njengebandla lethu, angiboni lingadatshulwa yikuthi kona sokumisa uzibane kumbe sokuxotha uzibane.
ngoba umuntu wonke ubaba wethu president hlale ekhuluma sithi kona no one is bigger than the party. Akula muntu ophezulu nomkhulu kule party. La wazwathi ukuthi lami ngini nje ngumkhokheli wenu. I'm not bigger than the party. So nxa umuntu efakele isijeziso ephathini wamiswa kumbe waxotshwa, ungabona thakona sokuchitha ibandla ukuthi vele besingelabandla phela.
Lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Zenzele Ndebele.
Siyakwazi ukuthi isikhathi sonke lesi kuthiwa sithona sikhuluma ngokuthi kulabanye abafuna umnangazo engene, kulabanye abafuna umjuro engene, but sesizibonile izimpi lokuthethiswa okade kufundiswe kumama umjuro, okutshengisela ukuthi ukulwa konke lokhu kuqondane le-Congress, ukuthi nxa usafika e-Congress laphana abanye abantu bebe bengasekho ephathini abakhanyani bangadisturba ukuthi umnangazo ekhethwe kube ngumsekeli mongameli welizwe.
Abasekela unkosikazi Mjuru laba bakupolitbureau bakhanya baxotshwa, kanti balutshwana yini ngokubona kwakho?
Yindaba engani iba yimpica bucopho leyo, but ukusicabanga ukuthi khona kulabanye abantu kade bechathangele ukuthi bakube Mjuru abafana nabo Obed Mpofu abavuka nje sebethikisile sebethethisa orugare gumbo. So okunye phela laphana amadoda asebenzela esiswini, umuntu angabona ngani isayidi lelala akilo selingani selilize ipower ngokusuku nje avuka egintshile ebedeni elinye icele, ngoba abaningi bakhona ba-selfish. Ubusingazela ukuthi bakhona abanye phela abana macala athiyeneyo ukuthi abayenza lokhu bayenze lokhu, bayabe sesaba ukuthi bangaphumela egcekeni be-defend Mjuru laphana kumbe abangani bakhe, kusasa bangavuka labo besemaphepheni, iy'ndabo zabo zesemaphepheni. So indawo enjalo umbuso okule patronization eningi kakhulu, abantu bakhona abaphuzi ukutshintsha isayidi, ngoba it's all about ukuba selfish, taking care of their interests and protecting their interests.
Okokuthi ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha njani lokhu, ukuthi asoze sibone yini labo abaxotshwa bexotshwa kusiba yikuphela?
Kuba nzima kakhulu kuzani, ngoba uzacabanga ukuthi kulabantu abanjabo Chris Mthwangwa ababexotshiwe babuyela kathesi, uJonathan ngo-2005 waxotshwa kathesi uphakathi kuzani PF. Ungakhangela uJabulani Sibanda uxotshwa okwesibili, ngoba ngesikhathi laphana kulabomsika ngabo-2008 I think after ukuxotshwa kwaJonathan, even before that uJabulani Sibanda waxotshwa kuzani PF, wasale kuma-veterans but waphinde wabuyela futhi. So kuya uChinotimba osengiyokhulumela ama-veterans umgazi wakwa mbuzi ukuthi ucabanga ukuthi ubukhosi ngamazambane yini apho ngukucuthwa. So into zezane ungaxotshwa namuhla kusasiyavuka ukuyelile.